sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 omgqibelo omhlaka 8 Mabasa 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kambe ukutshengisela ukwenziwe izalane zakwele South Africa zisithi uMongameli Jacob Zuma asuke esihlalweni izolo kungakutshengisa ukuthi lelo lizwe selizafana leZimbabwe na.
Kodwa ke bakhona abanye abathi okwenziwa ngumnumzana uMongameli Zuma kufanana lokwenziwa uMongameli uRobert Mugabe kwelakithi.
Ibandla leNational People's Party lilungiselela umhlangano weCongress kulandela ukhetho olwenziwe ngempela sonto.
Yala amaqembu manje azoba amaqembu azabelwela isefa yezala azabelwela ukuthi abe khona kuligi. Kodwa ke akukho okumali sazokwenza azakwedliwa iwina lapha lapha kodwa ke ayi bona abayesana namathimu makhulu njengabo Dynamo Zabalindas nabokhetho zabo Platinum kuzoba nzima kulawo maqembu.
Lamhla sihlaziya isimo senguqu kuhlandla le Premier Soccer League eliqale ngeviki edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kambe ukutshengisela okwenziwe izizalwane zakwele South Africa zisithi uMongameli Jacob Zuma asuke esihlalweni kungakutshengisa ukuthi lelo lizwe selizafana leZimbabwe na. Ukutshengisela lokhu bekuqoqwe ngenhloso yokususa uMongameli Zuma esikhundleni kulandela ukuxotsha akwenze abaphathintambo bakahulumende. Kube lokutshengisela ngokuthula elizweni leSouth Africa izolo okubangele ukuthi abanye baqathanise umumo wakhona lowezimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umkhokheli wenhlanganiso yezalane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa eZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngabutho Nicholas Mabhena.
Ibandla le-ANC selivele lakhipha umlayezo kumalunga abo abasendlini esishayamthetho ukuthi kakula muntu olilunga le-ANC okumele ahambisane lamabandla aphikisayo athi uMongameli Zuma akaphumi. But labo abangani balezikhalazo ngoMongameli Zuma bengamalunga we-ANC kumele basebenzise ingatsha ze-ANC ukuthi bakhulume lezo zinto. Siyananzelela ukuthi kube lo mhlangano we-National Working Committee, ikomiti elikhulu le-ANC bekhuluma ngodaba lolu ngemva kokuthi kukhitshwe lo wayekungqongqotshe wezezimali labanye ongqongqothi. Ikomiti lele elikhulu le-ANC liphume lisithi lona liyasekela okwenzakeleyo ngokuthi umnumzana uMongameli Zuma lo mnumzana uPravin Gordhan obephethe ezezimali ubudlelwano babo sebububi kakhulu buvele bungasekho ngolwasemzini abathi breakdown of the relationship yikho bakusekela lokho. Kodwa ke abakutshilo nje base sabona ngaphambilini isekeli lakhe uZuma uRamaphosa unobhala jikelelo we-ANC uKwende Mantashe lo mcimingcebo we-ANC uZwelimkhize lapho abaphume khona besithi bona kabahambisanda lokho okwenziwe khona nguMongameli ukukhipha labo ongqongqothi. Bathe sebekukhuluma-ke ngemva komhlangano wabo omkhulu bathi bona hayi bayaxolisa bonke ukuthi benze izinto ongamelani bazenze ukuthi baphikisane phakathi womphakathi.
Bakhona abafanisa okwenzakala eSouth Africa lokwenzakala eZimbabwe, ungathini wena ngakho?
Engunanzelelayo kakhulu yikuthi abantu baseZimbabwe basekela kakhulu uMongameli uZuma ngoba bathi lalokhu kwenzakala kade kusenzakala namuhla mbolokhu kuqhubeka okwenzakale izolo. Bathi bona yinto yamakhiwa, lento eyenziwa ngamakhiwa abafisa ukuthi bakhiphe umnumzana uZuma ngoba engumuntu umuntu omnyama esingakunanze esingakwazi esamsekunanzelele kodwa kunyongane kuyavela ukuthi umongameli uZuma usuka asekelwe ngabanye ngesizathu sokuthi bangamandebele babona umZulu engomuntu oyisihlobo samandebele engawubeka ngaleyo ndlela ukukhanya nganosekelo lukhonapho yikho esingani siyakubona kodwa ke bakhona abanye abathi okwenziwa ngumnumzana umongameli uZuma kufanana lokwenziwa umongameli uRobert Mugabe kwelakithi bathi bona nxa kungasaxwayisiswa ngakuhle iSouth Africa ingasuka ibe njengelizwe laseZimbabwe nxa sikhangela ikakhulu lokho okuthiwa okwezenotho okuthi so tried ukuthi antisetas esokuthi ukuthi sokuyabanzima ukuthi lizwe leSouth Africa liboleke izimali emazweni.
Hello ke ngumnumzana Nqabutho Nicholas Mabena umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabweans in South Africa ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ibandla leNational People's Party likhokhelwa ngonkosikazi Joyce Mujuru lithi selilungiselela umhlangano weCongress kulandela ukhetho olwenziwe ngeviki edluleyo. Lolu khetho olwenziwa izigaba zonke zelizwe aluphumelelanga kobulawayo kulandela udlakela olwaqhamukayo. Ukhetho lolu lwalungolokukhetha inkokheli emgqoka eyisithupha. Abakhethwayo babalisa umnumzana Sam Siphephankomo owakhethwa kuba ngomunye wabasekeli bakamongameli unkosikazi Joyce Mujuru ongaphikiswanga kukhetho lolu. Sixoxele sinye sezikhulumeli zebandla leli umnumzana Methuseli Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba. Yona iCongress izenziwa nini njalo ngapi?
iCongress akukabekwa ilanga kodwa sikhale ukuthi seseduze nje kuzokudlula inyanga ezimbili ukuthi ngaphi akukaphelelisiswa kuzadingisiswa kodwa sikhale ukuthi kwakhona ingaba seHarare ingaba koBulawayo akukaqedi lokho.
Kuzahamba njani kulandela ukusuka ebandleni kukamnumzana Jealous Mawarire obe yisikhulumeli sikankosikazi Mjuru?
Abadala bebandla ukuthi bazakukhalisisa lokho naye sesukile sonke ukuthi kuzomele kudinga omunye umuntu aphathe leyo msebenzi. Banengi kufikela abantu ephathini ebandleni ukuthi laba bantu abaningi abangaphatha leyo msebenzi. Yoke sikhalele ukuthi wenabo abafuna leyo msebenzi nabadala nabo bazahlala phansi bahleli bekhethe umuntu ozazabhisenziwa uMawarire.
Hello ke ngumnumzana Methuseli Moyo omunye wezikhulumeli zebandla leNational People's Party obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelo amshweshwe
lamlela nampa bafube mbula
yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngisegwanda njalo ngixoxa lesakhamuzi umnumzana Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Mkandla.
Ngiyabonga baba Nkomo lani balaleli mthakazi omuhle.
Ye kunjani egwanda Mkandla, sizwa kuthwali lamacimba amaningi kakhulu lonyaka.
Ah, egameni kunzima lapha abantu behla abevela inxa zonke zelizwe inkalo zonke lezi zindle angichona babe sigabeni kuphela athi abamandebeleni kuphela abantu bavela khona lekagana ngani kagana nje ogada kuomtare masingo bhuera usiya khona le ngabona bakhona boza inxa zonke zelizwe sithi bebuya bezogwala lawo machimbi ngoba na abe maningi kodwa angithi lesikhathi esihamba ase siya lawo kancane kancane ephela kodwa hayi bona futhi sebebalisile bagola njengoba sitsho lanxa ugola wakhona okunye hhayi awuseyigolo kwesikwaziyo
yikuphi lokho benza njani
uyabona ngomo la mahla bezilala leleyo indawo nendawo ile zinto zayo le ndlela ezenziwa ngayo amacimbi la nxa egolwa ngabanikazi bawo bayakwazi ukuthi bagola njani futhi bagola aphi akhona kwenziwa njani ukwenzela ukuthi kwelizayo babuye bavune futhi njengoba kuyimana yabo abayiphiwa kuvela inqane khola babana sebebuya lamahloka abanye bagamula isihlahla siwele phansi sithi ngawela phansi bagole konke nalokhu okuncinyane bade bashaya babhuce bangajiyi lala amanye angithi icimbi lizalwa licimbi xa kugolwa kukhona okumele ale ayekelwa avunyelwe ukungena phansi wenzela ukuthi kuzalwa amavivane lana kube kubekelwa amanye amacimbi kanti nakhonapho abanye ngabakwazi ukuthi icimbi likhanywa njani yiwona la macimbi ababeadisela abantu aphiqale lokhu la mahlamvu esisifini icimbi sibili eliqondileyo yileliyana eselikhulile othi nxa ulikhamba kungaze kwaphuma amahlamvu laluhlaza kuphume ongathi ngamanzi ngobana liyabe selivuthiwe selikhulile phela manje lapha bapho benza ubuya zonke lamawala njengomhlala yenza benza nezinto ezizilayeza kwenza ukuthi la macimbi la acine enyamalala nkomo nxa laba ababamba imbeba bayakwazi ukuthi imbeba zibanjwa njani awusezisukile eplumtree emalalume uthi uyadinga imbeba kogudu awusoze ukwazi ukuthi zibanjwa njani yekele abanikazi benze into yabo wena usukuthola sowulungisiwe ngoba uyabe usukubambanisa nekusasa labo kuqondanela lokhu okuyabe kusenziwa
kula mithetho yini babumkandla mhlawumbe amadale esintu angajezisa abagamula izihlahla lapha
inkomo lo mthakazi omuhle akula sigaba esingelamthetho okumele ilandelwe lanxa ingalotshwa ngaphansi abahlali bendawo ngendawo bayakwazi okumele kwenzakale kodwa enxa sekubuya laba abantu bavela le okunye amasiko aleyo ndawo abawazi le mithetho yabona vele kabayilandeli lolimi olukhulunywa vele kabalwazi kanti futhi ilizwe leli vele sekuyilizwe labonzwathi indlala abantu bangalamba bayakhohlwa nemithetho lamasiko lalokhu okumele bakwenze ngakho mbone ngathi imithetho lanxa ikona kayisebenzi ngoba laba abantu babuya ngamabhasi langani bahle bafike bangene ehlathini bazidingele amacimbi labo bengabuzanga bokuthi kanti lapha lesi sigaba singabe singaphansi kabantu badinga umbusobhu umlisa kumbe induna angithi abanye abantu sebazinika amandla othi bazishayela bona umthetho benza umathanda nje imithetho lanxa ikhona inanzwa ngubani kuyafana leli zwe lakhona wonke umuntu nje wenze kusekhanda lakhe
ekuthengiseni lapha igogogo libiza malini
igogogo balibalisa ukuthi lingaba kubo $25 amadola amashumi amabili lanhlanu kanti njalo sizokuthi abanye hhayi laba sebewagolile bawafusa balako ukubana batshintshise ngabothukela impuphu izigqoko lokunye ikakhulu njengoba imali phela kuleli lizwe ivelisiyilihlo lentwala ayisabona isibhono sonwabo
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo baba umkandla siyabonga kakhulu
hayi lami ngibongile lami mahlabezulu lokulalela kwenu ngiyakudumisa
lobe kungumnumzana Thandeko Zintimkandla isakhamuzi seGwanda ekuhlelo lwethu lwezemaphandleni azibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo
ukama
namle
namle
namle.
Hayi siyabonga ntungamili. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lesiphatha amandla senhlanganiso ye Progressive Teachers Union of Zimbabwe iPTUZ umnumzana Vuso Muzi Mahlangu. Wakuqala ukwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi, siyabonga. Kunjani sozi?
Hayi, thina siphilile. Ungasitshela ukuthi udaba lwe-curriculum lolu esizwa ama-teachers amaningi ekhala ngalo luhamba njani? Kuyini kahle kahle okwenzakalayo? Ungasitshela nje ngama-features.
Ye, uMinister wezemfundo uvumile ukuthi kube le-curriculum entsha efakwa ezikolo. Kodwa ke okusuka ku pambanisi kakhulu ukuthi le i-curriculum le akuzange kwaba la malungiselelo ayeneleyo ukuthi-ke ibisiqala owakhathesi. Esikubona kusenzakala lapha ukuthi-ke uphonge wavuma nje ukuthi ayi-curriculum iyaqalisa, kodwa-ke akula mabhuku akhangizele ukuthi-ke asetshenziswe kwizifundo lezo ezinto ezikhona ezinjengabo zabo-mark display, eze-heritage studies nokunye nje kunjalo. Konke lokhu nje akula mabhuku angikhona. Kukanti okwesibili njalo nje ababalisi kazange balungiselele ukuthi baqalise uhlelo lwe-curriculum entsha, ngoba akuzange kube lo mzamo obafundisayo ukuthi kuyini okuzakwenzakala njalo kuzakwenzakala njani. Okwesithathu, siyananzelela futhi ukuthi i-curriculum le inezinto eziningi kakhulu. Kuzathela ukuthi abantwana ikakhulu kuma-primary schools baqalisa ukufunda ngowa-7 baze bayithetha ngo-3-4, okuyinto enzima kakhulu. Siyakwazi thina njengabosuzemfundo ukuthi-ke umntwana olesikhathi akhangelele ukuthi alalele ngaso lalele esize esikubiza ngokuthi i-concentration span. Njalo nje siyananzelela ukuthi-ke endaweni eziningi ikakhulu emadolobheni kunzima ukuthi i-curriculum le ikwenzakale ngendlela yakhona, ngoba siyakwazi ukuthi izikole ziyasilela. Abakhona abantwana abangene ekuseni batheze ngo-12, abanye bakumele bangene futhi khonapho bayithayisa mhlawumbe ngo-5. Ukanti i-curriculum iyabe ifuna ukuthi-ke umuntu arangene ekuseni aze ayithayisa ntambama. Konke lokhu kwenza kube nzima kakhulu.
Manje kuyini okwezayenzakala? Kukhona yini elikwenzayo lina njengenhlanganiso?
Ye, thina njengenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ibhalele ephalamende, ibhala i-petition, bacela ukuthi hhayi abame mbijana ukuthi bafake uhlelo lwe-new curriculum, kukhulunyiswane kulungiselele, ngoba eqinisweni elihle ezikolo lelitheni eliphelileyo akuzange kube lokufunda okuqondileyo bekudlalwa nje, abantu bengakwazi ukuthi kumele benzeni njalo kwenzakale njani.
Kahle kahle kuyini okungaphambaniseka ngohlelo lolu olutsha i-curriculum yona le entsha nxa sikhangela ukubana ngokuya kwesikhathi kungaba lo mehluko?
Ye, okuphambaniseka kakhulu ukuthi-ke siyakunanzelela ukuthi-ke vele amabhuku yiwo angikhoyo. Njalo nje-ke nxa kukuthi kungela mabhuku abantwana laba okuthi ukuthi kakula kufunda, njalo ababalisi kabakwazi ukuthi kumele bafundiseni benzele ama-syllabus kawakho konke lenje into eziphathane nokuthi kufundise njani kazikho. So ngokuya kwesikhathi siyananzela ukuthi-ke iminyaka uzazihlele abantwana bengafundi, asazi ukuthi emsebenzini lapho bazabhala njani njalo bebhalane.
Hhayi, bezwakala esikhathini sesingasavumi. Ungavalelisa abalalela?
Hhayi, kule ndile sale kuthi balalela.
Hhayi, lathi sibone. Lo-ke ngumnumzana Vuso Muzi Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Bale balaleli, Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington, lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave laku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz. Okwamanje-ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uStandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sihlaziya udaba lokutshengisela okuqoqo yezinhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana. Sixoxa lomunye wabesifazana abaqoqe lokhu kutshengisela. Siyakwamukela kuhlelo.
Alright, igama lami uThandiwe Ngwenya. Ngiyudirector we-Women Politicians Incubator Zimbabwe. NgiseHarare.
Nxa selitshengisele libona ingani kuza kuba lenguquko yini elizweni?
Yes, sibona ingani uma sesitshengisele umahluko uzaba khona. Ngoba lolu luhlelo lwabomama ngithi ukuthi kungabi lokubandlululana lokukhethana in terms of okwenzakalayo nje. So sibona ingani umama sonke sizakwenza kube ngowethu umlando ukuthi omunye lomunye adlale iparty yakhe. And secondly, sibona ingani i-government izasizwa ngoba esikwenzayo kusekelwa yi-constitution ekhona ethi akumelanga kube lobandlululo, akumelanga kube lokukhethana, njalo abantu bonke balamalungelo alinganayo. Lokhu kuyisikhumbuzo kuphela entweni eyenzakalayo. Okwenzakalayo ukuthi after i-constitution lanethi akumelanga kube lokubandlululana, akumelanga kube lokukhethana, abantu bonke balamalungelo alinganayo. Zikhona izinto ezinhle ezenzakalayo after that constitution evele zenzakala ukubandlulisa lokhu kwezinye indawo abantu bakwasi akumelanga kubandlulula. Kodwa kasethi sizama ukukhumbuza ukuthi lokhana sakuvumelana ku-constitution ngo-2013 ye kwenzakala but kakwenzakali ngesilinganiso esithakazelelayo thina njenge-women's movement. Funa ukuthi sifake i-pressure mdidana ukuthi kwenzakalele atleast ngesilinganiso esingani sithezisana mdidana.
Kuyini okwenze ukuthi licabange ukutshengisela lingomama? Libona ingane abesifazana ibaba bandlululwa kakhulu okwedlula abanye yini abanjengabantwana kumbe abagogekileyo abaninginingi.
Kwelethu uhlelo lwabomama sigoqela labantwana, sigoqela labagogekileyo omama. Njalo sibona ingane ukubandlulula lokhu akwenzakali kubomama kuphela, kwenzakala lebantwaneni, especially abangamankazana. Abagogekileyo vele bale problemi naleyo yokuthi labo bathi bayabandlulula. So sizama ukuthi sikhumbuze ihulumende ukuthi okwabhalwa esisekelweni somthetho lokhwana ukuthi akumelanga kube lokulibandlulula abantu bonke balamalungelo lamathuba alinganayo ngoba into eyavunyelwana ngo-2013 kanti sisuku 2017 but sibona ingani i-progress yangikhona ingani phansi.
Liyathokoza yini ngokuxhaswa ngabanye abesifazane? Babuye bonke yini? Liyababona bamabandla ehlukeneyo? Liyababona benhlanganiso ezijiyeneyo? Bakhona yini abebandla lezanu phela?
Siyababona bonke, sesike sasebenza labo bonke. Ngaso sikhuluma ngento zabomama bonke babeke phansi amabhathi. Lapho mina ngingahlangana labo kuma-program esifana lawo, babeke phansi amabhathi phansi, baphakamisa amabhathi abo kube ngumama. So lapha singena ehlelweni lolo singomama, singela bhathi lelane lokuthi ngiwe phansi kumbe ibhathi lelane lokuthi ngi-white organization. Even thina ama-women's movement, sibuye sonke saba ndawonye njengabomama, sabamunye njengabomama ngoba sisekhona ukuthi phe sikhuluma ngento le sendaweni ezijeneyo. Amazwi ethu awazwakali but ilizwi silingalifaka libe linye livele ebantwini abaningi, liba lo mkhosi omkhulu, liba lo msindo omkhulu okuthi ekugcineni kugcina sekuzwakali ukuthi kuyini esifunayo. But singakhala lingakhala liyi-1-1 akuzwakali but lingabuya ndawonye, ngisho even in practical terms lingabuya ndawonye liklabalale kuyadilika imzini. So iphe sikufunayo
obaba-ke
esikunanzelelayo ukuthi ma singaqhuba uhlelo lolu ngaphandle kwabobaba alungeke liphumelele ngoba kathesi sikhuluma obaba yibaba abathethe indawo eziningi esifuna ukuthi kuthubulule khona esithi kukothiwe aba-incharge bendawo zena lezo ngabobaba. Njalo obaba abaningi bathakazelela ukuthi silufuqe uhlelo lolu. So ngaphandle kokuthi sisekelwe ngobaba, amakhiye kwezinye indawo zingavela ngoba ikibo baba. So siyabadinga obaba ukuthi basisekele, siyabadinga obaba ukuthi sibe labo, siyabadinga ukuthi bengezelele futhi ilizwi lenelo esifuna ukuliphakamisa ndawonye labo. La kusasa kulabanye abanye sibanxusile sizabe silabo ngoba ukuthi sibathiye phandle siyabe sifana lokuthi asikenzi lutho.
Sibongele ukuxoxa lawe kuhlela.
Hayi, lami ngibongile kakhulu.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosikazi Thandiwe Ngwenya, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eye Women Politicians into Better Zimbabwe. Sixoxelaye eseHarare. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi siyabonga sithandekile. Okwezemidlalo, isizini yemidlalo yenguqu yePremier Soccer League iqale ngeviki edluleyo. Ukuhlaziya le midlalo sixoxele ngcwethi kwezemidlalo uCassius JC Manampofu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Njengeminyaka yonke nje iqale kuhle abasekeli bayo abaningi bakhanela ukuthi izokwenza kahle ngoba ithengile abadlali abathile abagahle ngoba emasizweni amaningi la bengathi beyisilela phambili. So kathi sibathengile amaplayers bayiplaye njengeRodrigo Mthuma bamthethe kuDynamos la yiplaye amaplayers enye ngathi suke eDRC enye ngathi suke eTanzania. So kuyathembisa khona ngokwakho ngoba sizobona bedlala umdlalo oweZimbabwe National Army Charity besidla iplatinum. Maybe team is strong kakhulu la khona nje kodwa bazodliwa bona ebuqineni behlwa iCapes ngamapenalty kodwa hayi kona kuyathembisa kuyihalinda singoyo lo nyaka sathi kuzohamba kanjani
kuDynamos ke
kusobanzima iDynamos ngathi lahlele ngamaplayers athile abeqhakathekile kakhulu ohlanisene umntuma labanye abaya abavile abaomiye ngathi ngifana kalo iDintasa abaphumile baye ngaphandle kwamazwe so phandle kwelizwe so kulokana kuyilimaze kakhulu ngoba bese kuyisikhathi sokugcina belungiselela ukuthi isizwe sesiyaqala baluze amaplayers anjengalawo abaphume baphandle so kufana kuzabalimaza kakhulu ngoba sobona emdlalweni we-charity shield Capes yabadla umdlalo we-Premier League abawudlale ifike ephelileyo le weekend edlulileyo badliwe kuhomu kulokana kuthengisa ukuthi kuzoqhubeka kufane sibona kuDynamos iminyaka yonke ukuthi abadlali kahle nxa besithi bayaphika baphika sokulethi amanye amatimaza besehambe ngoba thi singaskani Capes ngani strong izo-challenge ukuthi nxa ingasiqhubeka idlala indlela edlala ngayo iza ngilapho ukuthi i-defend i-championship loba nje last weekend bengadlalanga sibadole eShabane 0-0 kodwa-ke iyathembisa nihlala kuhle kakhulu ngoba sibona ku-Champions League sesekhona kodwa kwe-Dynamos hayi ngathi akuyihambeli kahle kuzoba costa noma bezaphika bazaphika letha amatimu amane ngazo besehambile sizo
amanye-ke amaqembu afana labo Bulawayo City lecholocho lamanye angakagxili kakhulu ku-PSL wabona njani?
Ya la maqembu manjana azaba amaqembu lana azabelwela i-survival azabelwela ukuthi abe khona kuleague kodwa-ke akukho okumali sazakwenza azabodliwa iwina lapha lalaphana kodwa-ke hayi mbona ukuthi babe behlangana namatimu amakhulu anjengabo-Dynamos yabo-Islanders nabo-Capes nabo-Platinum kuzoba nzima kulawo maqembu bazobe bedliwa kodwa-ke bazosurvivor la kusurvivor ankhona kumele baqale kathe sutopha ama-points 1-1 ngoba mabe ngasakwenzaka isizini ngaphela ebeyimi kakubi ukuthi ngoba sibe-relegate amatimu ayi-4 isizini ngathi siyaphela sibe-relegethiwe nakhona so kufanele baqale khona manje kodwa kanyathi kunzima emaqembini amancane kakhulu njengeminyaka yonke sikhandela amatimu amakhulu anjengo-Dynamos Islanders ne-Capes ne-Platinum Stars lamanye nje siwazi iminyaka yonke ukuthi bazabuye phambili lamancane la kumele babophe siqine khona kusaqala khona.
Alo-ke ngu-Cassius JC Manampofu ingcwethi ecubungula ezemidlalo bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Kusukela kuzibandlela kusiya kunhlolanja ngayo 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 engoma engoma
ingoma 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 ka Sandra Ndebele ehamba lo mzo 7 besigqibela uhlelo lwethu lamhlanje igama ng Chris Gande lilala
Siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.